Namhlanje abeZimbabwe kobulawayo bahloniphe iqhawe umuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo ngokufola besuka emavinkilini akomahomva empophoma badlula eminyela sports ground laseJoshua Nkomo Revolutionary House ePhelandaba bagqiba lokhu ngokufola enkundleni yeWhite City lapho okube lomkhosi omkhulu wokunanza impilo kamuyi. Ufika lukhulu wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubuke umsebenzi kamuyi wathembisa ukuncedisa ukuba ahlonitshwe ngokwethulwa komthetho ozakwenza ilanga lanamhlanje libe likhefu.
Lilanga elihle eliqakathekileyo mntanami, elikhulu elisikhumbuza umsebenzi kamdala uNkomo. Sithanda ukubonga abaqoqi bohlelo lolu, kuyasisiza kakhulu ngoba kwenza singakhohlwa, kwenza sikhumbule. Sizahlala sikhumbule imisebenzi kababa, sibonga njalo ngokusikhulula. Hayi, njengoba bekhulumile bethe bacela bencediswe, lathi sizabe sikhwezela. Yes, sizabe sifuqa mama.
Umnumzana Sibanyelizwe Nkomo, indodana kamuyi, uthi sebeneminyaka endlula elitshumi becela uhulumende ukuba leli langa lenziwe ikhefu.
Hayi, kubuhlungu. Siyabaloko siluyisa, soke siyekele ukuluyisa ukuthi ngoba umsebenzi kababa, ubaba wasebenzela kakhulu ilizwe leli, kumele kukhanye ukuthi nxa kuthiwa ngufather Zimbabwe kube nelanga, kanti ubaba welizwe njani ongalalanga lakhe. Yena esiyo khonapha eBotswana lamhla ngikhuluma kuJulayi fesi kulesi sereta kamateni, singakuqamba amasezi maningi okulelizwe sorry okulelanga lomuntu owadala isiziba selizwe ongubaba welizwe lelo. Kanti lapho wethu ngonjani wabe ukuthi wafatha Zimbabwe kodwa ungalalanga elipheleleyo. Hayi, aba adala abake bekukhangele khona ukuthibile ngabanzi ngoba kuyasibisela emuva ukuthi umuntu omdala nxa siloko simbiza singagcwaliseli okumele simgcwalisele ngaye. Siyabe sidelela njalo akungeke kube nezibusiso khonokho. Kumele ubaba simphakamise ubaba wethu zonke ngendlela epheleleyo ukwenza ukuthi sibe nezibusiso zamadlozi eZimbabwe lomlimi ebekwazi ukuthi singabantwana abahloniphayo umuntu esithi umzali wethu.
Indodakazi kamuyi unkosikazi Thandiwe Nkomo Ibrahim uvumelane nomne wabo.
Hayi, ilanga leli liyasithabisa kakhulu. 20 years is a big milestone ukuthi sithiwe icon enjengonkomo. And kodwa into emangalisayo 20 years but kuzikhanye ngathi ivele kuyizolo. Lokho I think asilo lodwa kukhona lokunye futhi akuyacabanga kule stage. Isitatu zazimbili esinye wamele sifakwe Harare lokho singakafakwa. Siyafika isikhathi sakhe sabizwa lasteke wathiwa khona buya nizokhetha indawo kanyasahamba zakhe wabuya wathi nya kulokunye izinto ezimileyo enjengelanga leleli lezitethu lani lokho ngazwe but siyathaba ukuthi kukho okuningi kwakhona okunye sokwenziwa akuthathanga ukuthi overnight kwabe kwakuyinto yokuthi kwadonsa.
Unobhala jikelele webandla lenzapho umnumzana Strike Mkandla uthi kulusizi ukuba uhulumende lokhu edonsa inyawo ekuhlonipheni ufadla Zimbabwe.
Kuvele kuyamangalisa ngoba baningi abadumisi welizwe ufadla Zimbabwe. Manje nxa abantu besehluleke ukumhlonipha uyise angazi bayahlonipha bani. So kuyadalisa lokhu ngoba abanye kuze kugidwe la ngokuthi bazalwa nini kuze kwehlule ilanga elingaka elikhulu kangaka elomuntu owaletha ilizwe lonke onguye owendulela wonke ama-politicians. So bekudingeka ukuthi nabo ilanga leli liyahlonishwa kakhulu ngoba otherwise osokusitsho ukuthi siyabe sokhe sikhuluma kodwa singalandele ukuhlonipha eqondileyo.
Osokhulayo kobulawayo owe-Joshua Nkomo Youth Movement ongomunye wabafole emkhosini walamuhla uNicole Ngwenya uthi kubuhlungu ukungahlonitshwa kwelanga likafather Zimbabwe.
Ilanga lakaJoshua Nkomo liqakathekile ngoba ufather Zimbabwe wangasobaba wakobulawayo kuphela wangubaba weZimbabwe yonke. There was one of those owahamba xa empini esiyabisa iZimbabwe silayo namhlanje silayo ngalesi sikhathi. Ukusho ukuthi ahloniphe vele asithabanga ngathi okay sizokhe sancinga and kuyo phone call siya appealing to the government uthi ayacela siyacela siyacela please make sure July a holiday ngoba ilanga leli sibili ilanga liqakathekile siyeso labantu abantu abasaphila isikhathi abanje labo ophuma president ugaba ophilayo abe le holiday futhi lo ongiyewabisa ukuthula wasiphathela udasiwa ngabantu abakhululekileyo angabi le holiday eqakathekileyo
ingcwethi yembali umnumzana Skog wakuba Ndlovu uthi ukungahlonitshwa kukankomo kwaba lulunya kowayengumongameli uRobert Mugabe.
Hawu kungaba into enhle kakhulu kufanele sibili ngoba ilizweneli ukuze likhululeke libe yiZimbabwe onguye owasungula linto ukuze abantu bathathe izikhali zokuzikhulula nguye uJoshua Mkabuko Nyongolo Nkomo. Lokho kwakuyinto yomona ekaMgabe. Ya kungumona kungalalutho kodwa esazi ukuthi onguye owasungula linto laye wambiza wazasebenza ngaphansi kwakhe uMgabe esebenza ngaphansi kukaNkomo uyakwazi khonokho. Uyenza nje ulunya nje yakwintako angiboni ukuthi angaba lalo igama lokuzivikela kulokhu.
Akuhlangothi olubona ngabethekelela ilizwe abeZimbabwe Tourism Authority bemanyene labeJoshua Nkomo Legacy Restoration Project Trust yibo abahlele umcimbi wanamuhla obuthanise inkulungwane lenkulungwane zabantu. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uNkosikazi Rita Likukuma ongene umcimbi walamuhla utshele uZulu ukuba bazaqhubeka behlonipha umuyi uJoshua Nkomo kuze kufane lokwenziwa eSouth Africa ngendlela okuhlonitshwa ngakhona umuyi umnumzana Nelson Mandela. Umuyi uJoshua Mkabuko Nyongolo Nkomo wakhothama ngelanga lakuqala likaNtulikazi ngomnyaka ka-1999 ngemva kokwehlulwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.